Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 kuzivandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje usizwele ngezakhe indlebe uhlupho olubhekane labeZimbabwe, wathembisa ukuthi uhulumende wakhe uzolungisa lezo nhlupho.
Amaphepha ukuthi kade sifuthi sizalungisa ukuthi lathi nxa sibuyela sibuyele sizento ezikwanileyo, konke kwehlule. Isikhathi abasiqambayo ukuthi iphasipoti ungayithatha ifuna isikhathi esinganani, kunzima ngoba ngeke ngihlale isikhathi sonke leso ngilindile. And konke lokhu kutho ukuthi sizabhadala futhi izimali eziningi sesibuyela, ngoba ukuthi uhambe ungela amaphepha akulula.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela iSouth Africa lakwamanye amazwe seziphindela emuva zekhala ngokuthi ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha beliduma.
Kuyesithanda ukushumayeza abantu ukuthi nalomini inkonzo zikhona, kodwa sikwazi ukuthi sishumayele ngomusic. Imeseji iyayeneliseka ukuthi ifike nasemuntwini ongasontile, iyakhona ukuthi imphendule akwazi ukuthi akuye esontweni.
Ukuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elihlabela ingoma zokholo ele imvuselelo yamakholwa elisanda ukwethula idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uzizwele ngezakhe indlebe inhlupho isibhekane labeZimbabwe ngenxa yokuba abantu abazencedisana laye ukuthanyela umuzi wokuwatsana eHarare beqale ukumemeza besithi bafuna inyama, bekhalaza ngokuqonga kwendleko zezikolo lokunye. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Mnangagwa ubethanyela emzini wokuwatsana phansi kohlelo lwakhe alenza ngensuku zakuqala zenyanga, lapho abantu abahle bawuhlaba umkhulu umkhosi bememeza becela ukuba abasize ngenduku ababhekane lazo. ELeZimbabwe libhekane lomumo womnotho odla amalangabi, nanko phela ukudla kusathengeka ezitolo ngenxa yentengo ephezulu, kuthi le mali ezifunakala ezibhedlela zasezikolo abaningi bengazenelisi. Ekhuluma kulumbuthano Mnangagwa ukhuthaze abakade bekhona ukuba bame ukudla inyama ethi odokotela bathi kayilungelanga impilakahle.
Nyama komulimoke mulimoke mabithabana bana ba doctor
lifuna inyama imibhida ke odokotela bafuna lidle imibhida ukuze lihlale lingabantu abaphilile. Inyama ayilunganga bani, mina ngilalela odokotela yikho ngizidlela imibhida.
Engakaqedi ukukhuluma uMnangagwa uzuluhle wakhala njalo ngokuswelakala kwemali yokubhadala indleko zezikolo, okulapho athembise ukuba izikolo zikahulumende azoze zikhweze imbadalo.
Ngibala emaphepheni uminista uthi kabakhwezanga indleko zezikolo, yikho engikutshelwayo bathi kabakhwezanga. Ngizathuma abantu bazwe iqiniso, izikolo zikahulumende azizange zikhweze. Ngizwile izikhalazo zenu esenyama lesezikolo, sizabuya ukukhangelisisa lokhu.
Ingcwethi echubekayo zombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi okwenzakale namhlanje kuveza ukuba uZulu uthwele nzima, kungakho usezimisele ukuthatha loba yiliphi ithuba ukumazisa uMongameli.
Nxa uMnangagwa engumuntu ohlakaniphileyo eqalise ukubona ukuthi indlela zimbi phambili ezinuke amakhwapha elungisise ilizwe, ngoba kuzabe nzima ukubana ekwanise ukuqhubeka ebusa abantu abalambileyo, kuzayenza ukubana kube lokuhlukuluzeka lokugenqulwa mhlawumbe kombuso wakhe. Kuqakathekile ukubana belungisise indaba leyo ukubana i-economy i-stabilize.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Mabhena webandla leZimbabwe Communist Party. Yena othi njengebandla lokhu kutshengisa ukuba ilizwe sekumele libe lenkulumo ezihambekayo ukulungisa induku zikaZulu.
Lokho okwenzakale kumongameli Emmerson Mnangagwa lapho abese ekuwazana kutshengisa ukuthi abantu eZimbabwe balambile, abantu bayahlupheka kakhulu, akula mithi esibhedlela abantu bayehluleka ukuhambisa abantu ababo esikolo kutshengisa ukuthi selokhu wangena embusweni usehlulekile ukuthi agcwalise lokhu akuthembisa ekhethweni ukuthi yena bazokwakha umnotho weZimbabwe. Thina-ke njengeZimbabwe Communist Party sithi uMnumzana Mnangagwa njengomongameli kumele abize umhlangano lwesithi National Economic Dialogue kukhulunywa kabanzi ukuthi kungakhiwa njani umnotho weZimbabwe.
Abasekeli bebandla leZANU-PF akade bekhona exukwini labantu akade bekulolu hlelo bathi ukukhulumisana lababala ukuthi umkhokheli olalela izikhalazo zabantu kungakho uzalungisa izikhalazo lezi. UMnangagwa ucele uZulu ukuba agcine imizi ihlanzekile, wakhuthaza amakhansili ukuba afake amabhini okufakela izibi ukuze kungabi le ngcekeza ndawanya yonke kuvimbe ukuqhamuka kwemikhuhlane emadolobheni. Ngimele 27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela eSouth Africa lakwamanye amazwe seziphindela emuva zikhala ngokuthi ikhefu leKhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha beliduma. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi likhala ngokudula kwendleko zemali yokugada, ukutshisa kwelanga, ukusilela kwencwadi zokuhambisa ezamapassport kanye lomumo nje oselizweni kakhulu kwezomnotho. Omunye wabo unkosikazi Sihle Nxumalo osebenzela eGoli kwele South Africa.
Kunzima impela, sihlupheka siseGoli, sizehlupheka kithi. EGoli siyahlupheka sihleli kanzima. Kumele sibe namapassport awukuthi senze amapermit. Nasi sehlulwa ngamapassport la. Iliphi ilizwe elingasinika amapassport akwelinye ilizwe?
Osakhulayo osebenzela kwele South Africa uMnumzana Themba Nyathi uthi imali zokugada zidula kakhulu nxa ungela maphepha ngoba kumele bebhadalele ukuchaphiswa bengela ama-passport lama-permit phezu kweyokugada.
Eyi, into zalapha ekhaya ezinzima. Ma ungazibheka i-transport from eGoli iyabiza phela ma kungu-December kunje. Ma uzofika la ekhaya izinto zikhuphukile, into nje yonke yayimanga nje kahle. Abantu nje abakutholi nje ukuthokoza ukudura kwezinto. Transport into nje esiyibona nje ithwalisa abantu nzima.
Unkosikazi Siphephile Ndlovu osebenzela eGoli laye uthi ukudula kwezinto kudlulisile kweleZimbabwe ukwedlula iminyaka yonke.
Isimo selizweni lakithi besisibi kakhulu kule holiday ngoba ayikho nje into okuthiwa iyathengeka ezitolo. Zonke izinto ama-prices akhona atoms 2 amanye times 3, okuchaza ukuthi isimo sibi kakhulu elizweni leZimbabwe. I-transport iyabiza kakhulu, ukudla abantu sebesidla nzima, baphila nzima kakhulu ngoba le mali esetshenziswa elizweni lakithi ayisathengi lutho. Abantu sebephila ngemali zamanye amazwe. Ubi kakhulu kwelakithi.
Unkosikazi Nesisa Mathe osebenzela kwele Botswana ngomunye wabakhala ngokwehluleka ukuthola i-passport.
Umnyaka lo usiphelele kubi kakhulu ngoba besilesifiso sokwenza into eziningi nxa sifika lapha ekhaya njengokuthi bekuyiholiday. Kodwa konke lokho akusenzakalanga ngendlela ade sikukhangelele ngayo, kungezizathu eziningi ezithiyeneyo futhi. Amaphepha okuthi ade sithi sizalungisa ukuthi lathi nxa sibuyela sibuyele silento ezikwanileyo, konke kwehlule. Isikhathi abasiqambayo ukuthi i-passport ungayithatha iphume isikhathi esinganani kunzima ngoba ngeke ngihlale isikhathi sonke leso ngilindile. And konke lokhu kutho ukuthi sizabhadala futhi izimali eziningi sesibuyela ngoba ukuthi uhambe ungela maphepha akulula. Intengo yangikhona iphezulu lanxa kula maphepha. Izinto ezitolo ziyadura, izikufizi zabantwana zikhwelile. Ukuthi kuzahamba njani kuzazala nkomo nasazi. Kodwa esikubonayo ukuthi iholiday ibingasiholiday bekungamnandanga, bekulilanga nje ukuthi siyaphumula nothi ukuthi sithi siyacelebrate.
Ikhefu leKhisimusi selidlulile kodwa abasebenzela kwele South Africa eBotswana lamanye amazwe angomakhelwane bakhala ngokudula kwempahla eZimbabwe kanye lokusilela kwengwalo zamapassport. Bathi lokhu kuza kwenza ukuthi indleko zokuphindela emuva ziqanse kakhulu ngoba sokuzamele bekhokhe lezenkohlakalo ukuze bachaphe umngcele kungelabunzima. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Amafutha ezimota okuhambisa awe diesel le petrol elokho esilela elizweni, njalo iCouncil yakobulawayo ithi ilokhu ingaqhubi ezinye inhlelo izimqoka ezibalisa ukuchitha izibi lokunye ngenxa yalolu hlupho. Ngensukwana ezedluleyo amaphephandaba kahulumende abesithi amafutha asetholakala emagalajini amaningi ngenxa yenhlelo zabaphatha intambo bakhe. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wakobulawayo uthi ukuswelakala kwendwendwe kwesikhatshana kubangelwa yikusilela kwemali.
Esikunanzelelayo ukuthi abantu kabasela mali yokuthenga amafutha njengoba besuka kuma-holiday. Uzananzelela ukuthi ama-liters negaraji abathengisayo asafanani lokhana kwakusenziwa. Ubona ukuthi for example nxade bethengisa i-2 days ama-16,000 liters, kathesi i-16,000 liters ngereti abasewathengisa ngawo ingaqeda inyanga. Akutsho ukuthi asemaningi, ushota imali yokuthenga amafutha, abantu kabasela mali. Uphinde unanzelele ukuthi abantu abavele eSouth Africa abaningi ngenxa yokuthi besebekwazi ukuthi iphetho iyahlupha, babuye bethwele ifuel yabo ngezivuku. Kwathi labo futhi labo abathengisa emkhambo omnyama bayawodi ifuel eningi bekhangele ukuthi engxenye abantu bazahlutshwa ifuel. Babancede kodwa akusabanga njalo, imali ibahlotile abantu bezibhaka.
Kodwa indwendwe lokhu zikhona yini?
Indwendwe zike zaba khona towards i-2 weeks before i-holiday. Kodwa hayi nge-holiday ukuzingenela nje ufice kungela muntu. Kwesikhathi udlula igaraji kanti kala fuel ungangena uzobethi hayi fuel ikhona, okukhomba ukuthi hayi i-fuel ibikhona sibili oshota imali njengoba ngisisho.
Inani labalimala emgwaqweni kungozi lehlile. Sinye isiphathamandla sikahulumende sithi mhlawumbe ukuthi imigwaqo isilungisiwe njalo kulenhlelo ezinhle zikahulumende.
Angazi ukuthi kubona kwaso sinjani ngoba mina bengingu-chairman we-transport the whole country. Ngiyakwazi ukuthi ayisikho ukuthi imigwaqo ilungiswe kuhle. Okube khona ukuthi abantu bebebalutshwana ade behamba ngezimoto emgwaqweni. Ngabona bebe-recorder inamba yemoto ade zidlula phetoge. Lapho bazabona khona ukuthi hayi imota bezintutshwane, so la zingozi zinjani zibentutshwane. And uzaphinde unanzelela ukuthi ngasikhuma ngokuthi kakula mali abadriver benatha amanzi la utshwala, futhi imali yabo yokuthi benathe ibintutshwane, so yikho okwenza ukuthi ingozi zibe ngaphansi. Ngoba kwesinye isikhathi nxa unatha udriver unathile njalo uhamba ngesikhubo esikhulu uyabangela ingozi. So kulikhisimusi edlulileyo ekuqaliseni kweminyaka hayi kakuzange kube khona. Konke lokhu kubangelwa ukuthi imali kasiselayo eZimbabwe.
Lo mnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi sixoxelaye ekobulawayo. Ku-live talk lamhlanje sikhangela uhlupho lwendlala embi ekhanya izahlasela ilizwe leZimbabwe lonyaka. Lona yona ibivele kukhona ngomnyaka odluleyo ngenxa yokungana nikuhle kwezulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika ulaye ibutho lakhe ukuthi lihlasele ngesikhathi esilindweni sendizamchina eseBaghdad International Airport. Kwele Iraq namhlanje madabukabusa kwabulawa umkhokheli wabeviyo lebutho lakwele Iran, Elekhet Force, uGeneral Qasem Soleimani. uGeneral Soleimani ubikwa ubehlela ukuhlasela izigodlo zabameli bemelika kwamanye amazwe eqalisela kwele Iraq. Umkhokheli wezenkolo yabantu bele Iran, uAyatollah Al-Khamenei, uxwayise ukuba ilizwe lakhe lizophindisela ukubulawa komkhokheli webutho leQuaid Force. Intatheli izindaba ezemifanekiso yakwele South Africa uShiraz Mohammed, owathunjwa ngomnyaka ka-2017 kwele Syria, usenelisile ukuphindela ekhaya ngemva kokugcinwa eyisithunjwa okweminyaka emithathu edluleyo. Abomndeni wakhe bamemukele ngenjabulo enkulu. Sokusesatshelwa ukuthi ukungani kuhle kwezulu elizweni kuzaletha indlala engakaze ibonakale okweminyaka eminingi edluleyo. Sokuleminyaka phose embili elandelanayo izulu lingani kuhle. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngokudla eWorld Food Program ithi kulabantu abedlula izigidi ezine abafuna uncedo lokudla ngesiphangiphangi. Izinduna zesigaba seMathabeleland zithi indlala ekhona ezigabeni zabo lonyaka imbi kakhulu. UChris Gandwe Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ephathisa abahlala emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ekuqinisweni umumo omubi esikhangelele ukuthi kuzaba zindlala ngenxa yokuswelakala kwezulu lokutshisa okukhulu. Sikhangelele ukuthi izulu iqalise ukuna ngo-Okthoba, kuthi nasokusifika lesi sikhathi abantu sebeqalise ukudobhadobha emasimini besila lapha lalaphana, kunye lenkomo seziqalile ukusila ngoba zisile okumangalisayo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Amadamu kawaswela amanzi, komile qha indawo yonke nje, indlala ibhahile.
Isikhathi lesi kweminye iminyaka kuyaba kunjani okokuthi abantu basebedobha yini kunye okufana lamathanga lokunye okunjalo?
Ye, ngalesi sikhathi vele indlala iyabe ingasabalwa emakhaya ngoba abantu basebedobha amakhomane, sebeqalisa ukuchisa umumbu, sebedobha indumba emakhaya emasimini lapha, izitshebo bezuzulude, impida yendumba, konke nje okuthi yene. Kodwa kathesi komile qha, kwezinye indawo abaphumanga ngitsho lokuphuma ukuthi befake umfolo. Lalapho abaphuma khona sokuthile qhu, so akusela themba, akuselani. January akwandanga ukuthi nxa izulu line ngendlela efaneleyo abantu bebelamba. So kunzima kakhulu, sikhangelele omumo, sikhangele futhi lokuthi abantu kabenelisi ukuthi bayethenga leyo mpuphu efunakalayo. Nxa i-10 kg ezitolo ithengwa ngentengo efika $100, kunzima ukuthi abantu bakwenelise khonokho. Umumbu e-DNB kabenelisi ukuthi bonke bawuthole ngendlela efaneleyo. Lalaba abadala bathi abaholiswayo nxa eyaphiwa i-50 kg ngenyanga, mhlawumbe umuntu elemuli efika abantu abangu-8 bonke kakweneli lokho.
Manje baphila njani abantu ngale sesikhathi?
Kunzima ukuthi utsho ukuthi abantu baphila njani ngoba eqinisweni abantu babulazwa indlala. Bayaphila khonokho ukuthi nje umuntu kahle aphele kanye. Esingakutsho ukuthi abenelisi ama-decent meals. Abantu bangahlala amalanga amathathu bengazi ukuthi badleni. Kunzima. Kuze kuthi labo-ke abalabantwana abangaphandle kwamazwe, kubo Botswana, South Africa, laphesheya, yiwo mhlawumbe abaphosa basinde ngoba bayenelisa ukuthi abantu babo bebaphathisele.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso ephathisa abahlala emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust, wekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Kulamanye amabandla anjengelezapho athi sesifikile isikhathi sokuthi ibandla leZANU-PF lisuswe embusweni ngazo zonke indlela ngoba ukhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa esehluleka ukubusa. Kodwa abeZANU-PF bona bathi ngeke ibandla leli lisuswe ngenkani embusweni. Ake sizwe umnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZapho eMathabeleland. Umnumzana Joseph Chuma weZANU-PF labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa ngokumele kwenziwe lonyaka ukuze kulungiswe ezombusazwe elizweni. uNdlovu sungula lolu daba.
Bayihlukumeza abantu. Abantu kumele babone ukuthi ibini bekuloba bekhethiwe kodwa behlule ukwenza umsebenzi lwa bawukhethelweyo. Kumele abantu babatshe ukuthi hayi madoda selehlulile. Yikubona besisukumile dube last month sayangena ezibhedlela. Kokhanda ngumzekeliso ukuthi umuntu engasukuma ayemele into yakhe. Lo osehofisini kumele ayethule. Ngokuthi ehofisi umuntu asebenze afeze izifiso zomuntu ophandle. Kulo kuthi abefakele umuntu ophandle umthetho.
Kwini wena ngokubona kwakho sibili ongani kungaguquka kulungiswa izwe leZimbabwe? Siyabona nokuthi ibutho phela yilo elizibambileyo. Kulungiswa njani khonokho?
Yiko futhi lebana ngisho ukuthi kwavele kwabola ekuqaleni. Babona ngani ngokuthatha umbuso. Bathatha umbuso ukuthi bazibusele bazibonise. Bona labo athi bekhokhela ibutho labo umbuso. Kanti ibutho ngelabantu. Kumele livikele abantu lisebenzele abantu. Ukuthi abantu basebenzele ukuthi balesaka. So kumele abantu basukume. Singu 15 million bona ba 100,000 angazi bangaki. Ngeke wasule basula lesono.
Wothi sizwe ke ukuthi ubaba uJoseph Juma webandla leZANU-PF uthini ngodaba lolu?
Umalumami usuke walahleka bijara lapho ungena igama. Ukuvukela uhulumende ayisiyo indlela ekuba ngolula uhlungu lokwesiphakathi kwabo. Ayisiyo solution ngasufaka isingisi. Into ekhona isemgcekeni akula hulumende whether wezaphi kumbe wezanu-PF we-MDC ongafuna ungena embusweni ubhidlize lowo mbuso ugcine usuzikhipha embusweni ngokuba unpopular akula kodwa into ekhona yilona into ziyenzakala umuntu esembusweni kube lokugwenxana lokuzigwenxa wona wedwa futhi kuyakolo esikukhangele ukuthi sikho abana siyagwenxwa ngabanye kodwa lathi siphinde sizigwenxe nase zidlala ama-game e-corruption nani kabe zizigwenxa kwapha lokungafuna ukulalela abanye ekuzigwenxa kodwa akula muntu ongena embusweni efuna ukubana azikhuphe embusweni walo angene kuyo
ye kodwa golide nxa sikhangela golide abantu lapha bathi kuvele akusalungiseki lokho
abantu sokumele sihlale phansi sizibuze ukuthi mina kuyini engikwenzayo okwenza ukuthi na kube le mpumela enhle kuyela kithi eZimbabwe. It's no longer about amaparts. Amaparts yinto yokuza. Asizalanga nako into lokwana kwabuya. Yiko sokusixabanisile.
Yesathu baba uThomson Ndlovu.
Sikuyakwenza njengabantu beZimbabwe ukuthi sokufonile laba abasibisayo izinto ukuthi amaparts lawa asibisayo sokwamanje ukuthi basela maplans ukuthi angayenzela njani abantu into abayikhangeleleyo. So ikakhulu lapha ngikhuluma ngeparty njengeMDC. Sikhona for the past 20 years si-opposition party but so far on the ground angayibibiza ama-elections akule sisebenzele khona ukuthi kuyini engasenzela khona but okuyikho kukhona ukuthi bahamba besebenzisa abantu izinto ezingabancediyo senzeka futhi nakuZANU-PF iZANU-PF siyakwazi ukuthi sibisesed for almost 39 years akulalutho i-stage silokho lisenakala kusiya phambili.
Labo ngabanye abaxoxelo Cape Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulele ebulenjini bokuxhumana ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele. Iqembu lenguqo ele Highlanders libikwa seliqhatshe umqeqetshi oyisizalwanisa kwele Britain uMike Harrison njengomqeqetshi walo omutsha. Intathe izindaba yitheze emidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngugcwele.
Ikumbule Highlanders lidinga umqeqetshi ngemva kokuba ube umqeqetshi walo uHendrikus Pierre de Jong oyisizalwane selizwe leNetherlands ethena usedlulela phambili ngemva kokusebenzela leli qembu okwenyanga ezine. Umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uKenneth Mhlophe utshele abephephandaba leThe Chronicle ukuthi usebexoxisane loHarrison njalo sekusele ukuba lumqeqetshi alobelane labo isivumelwano semsebenzini. Sixoxisane labalandeli beqembu leHighlanders ukuze sizwe imibono yabo phezu komqeqetshi omutsha njalo iningi labo likhanya livumelana nesinqumo sokuba kuqhatshwe umqeqetshi ovela phandle. UThabani Spanda uthi liyabe lenze kuhle iqembu leHighlanders nxa lingadinga umqeqetshi ovela phesheya kolwandle ngoba babona belolwazi olungcono kunabaqeqetshi bakuleli.
Ama-coaches ase-Europe bayazi umsebenzi wabo, bayawazi ukuthi i-sportless ese-Borussia sine-science involved. Khonokho kubanikeza i-edge over ama-local coaches aseZimbabwe.
UStanley Mpofu uthi iqembu lebhozo lilakho ukuqhubekela phambili lidlala kuhle loba sekubuye umqeqetshi omutsha ngoba lilokhu lilabadlali abaningi abakade belidlalela nyakenye.
I-Highland ngayali idlala kuhle ngoba kuyabe kulama-player wona la kade evele khona, bona labo bazaqhubeka bedlala bewina beshaya amanye ama-team. ngoba kuyabe ungatshintshanga amaplaye into yabe itshintshile kuyabe kungukhoach and futhi kuyabe ubuye ukhoach wakwelinye ilizwe.
Iningi labadlali beqembu le-Highlanders balokhu belezivumelwano zomsebenzi leqembu leli njalo kabadluli abahlanu abadlali abalezivumelwano zomsebenzi esizifike emaphethelweni. UNoma Mguni uthi yena inkinga ngabaqeqeshi abasuka phetsheya kolwandle yikuba bahola imali eningi kakhulu njalo abayiphiwa ingamadola asemelika.
Ukukhangela isituation eku-Highlanders iclub yona isiselile isikolodo eziningi and masizothatha futhi omunye coach from outside ingachia iclub ile zinye izikolodo ezingenziyo. So I think we start like coach from within our local edisaba ngakhona ukubhadalwa nge-local currency kuyabe kungcono kakhulu.
Umqeqeshi uchiye umsebenzi uHendrikus Pieter de Jong uqhatshwe liqembu le-Highlanders ngemva kokuba uMatinda Ndlovu echiye umsebenzi wabuyela kwele Botswana wachiya iqembu liqeqeshwa nguMandla Mpofu. Bekungayisikho kwakuqala ukuba iqembu le-Highlanders liqeqeshwa ngumqeqeshi ovela phetsheya kolwandle njengoba eminyakeni edlileyo like laqhatsha abaqeqeshi ababalisa u-Ed May kanye lo-Bobby Clark. Bona abathuthukise kakhulu indlela leli qembu ebelidlala ngayo. UHarris Senuke wasebenza njalo emazweni abalisa ele South Africa kanye lele Botswana. Ni Media Studio 7 ngobulawayo imu Joseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday kulifikisi leqembu elihlabela ingoma zokholo ole imvuselelo yamakholo elisanda kwethula idlala delitsha elesihloko esithi esandleni somusa. Untungameli inkomo Studio 7 Siphalo Ludaba.
Lele lidlala telaleli qembu lechumi lantathu njalo lile ngoma ezilichumi lane. Iqembu leimvuselelo yamakholwa lihlabela likwele South Africa lanxa nje lidabuka eZimbabwe. Nango umkhokheli walo uMayibongwe Chuma echasisa ukuthi kungani bakhetha umculo wegospel.
Kuyithanda ukushumayeza abantu ukuthi nalominye inkonzo zikhona kodwa sikwazi ukuthi sishumayele ngomusic. I-message yethu iyayeneliseka ukuthi ifike nasemntwini ongashontiwe, iyakhona ukuthi imphendule akwazi ukuthi akuye esontweni. Lana engumuntu ongathandi isonto umlayezo uyafika ngokuhlabelela. Mina njengakuchazela ukuthi umculo wokholo nanoma iwuphi umusic kumbe yiphi inkonzo jejati ma kungezokholo nje ziyangivuselela namikho ngathanda ukuthi ngivuselele abanye.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ngingumhambi wosana esandleni somusa kanye lale ethi khuluma moya.
Yeboke lelo ke liqembu elihlabela ingoma zekholo elimvuselelo yamakhola elisanda ukwethula idlalade elitsha olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.